Siyabonga ndimi yakhe lo Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Yesterday they staged the robbery for us. Two women came around one of
izolo abesifazana ababili baze kithi lapha phakathi ngobusuku bezenzisa ngani balahlekile bethi bavela e-airport bebuza indlela yokuya komrewo.
Kubotshwa abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala e-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Umongameli Mugabe umangalisa abanengi ngokwethusela abalwa impi yenkululeko ngokuthi bangakhohlwa umbhuqazwe wegugurawundi.
Udaba lokuthi uhulumende weBotswana akhanyelisise ukunikeza i-citizenship kulabo abavela ngaphandle lwamukelekile kakhulu ngoba abaningi bebethena down kungela sizathu. Nxa sebekhuluma nge-point-based system kungaba ngcono kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala egcekeni le-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe lezanu PF babotshiwe njalo bagoqela umnumzana Patson Dzamara. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabasinde kulokhu kubotshwa engophila lobugoga unkosikazi Nasipa Manyawu uthi kuqale ukubotshwa abahlanu babo izolo.
Because yesterday they staged the robbery for us. Two women came around one of
izolo abesifazana ababili baze kithi lapha phakathi ngobusuku bezenzisa ngani balahlekile bethi bavela e-airport bebuza indlela yokuya komrewo. Amajaha bekhona khona labo ababuzisisa ukuba balubhekise ngaphi sibisibili. Bona bathi bafuna ukuya komrewo basebesithi bacela ukuphelekezelwa thina sala badlula ingathi kukhona lapho abaya khona. Baphenduka sebeyisiqubu begijima ngemva kwesikhatshana behlaba umkhosi ukuba kulamasela kanti bekuvele kulamapholisa abecatshile emnyameni phakathi kwamaloa.
Lamhla emini yantambama uManyawu uthi amapholisa ephinde abuya azathatha abanye njalo abayisitshiyagalombili okubalisa unkosazana Linda Masarira obenguyena sikhulumeli sabaphatheke ekutshengiseleni lokhu.
It's around I don't remember the time we decided to
ngisakhumbula isikhathi sibili ukuba bekuyisikhathi bani sithe ngcono siye endlini encane bekule mota nje yohlobo lwe-defender ebimi bucwadlana nje nalapho besiwuthene khona. Sithe ngokube dlula nje sibone nje sebesehla besiya lapho kulabanye bethu khona. Thina besicabanga ukuthi benza njalo njengehlala yenza bezazidlulela njengalokho abahlezi bekwenza. Kodwa-ke sibone sebethatha abanye bethu bebachovela umuntu wonke emodeni yabo.
UManyawu labanye bakhe abaseleyo basinde ekubotshweni ngoba bebeyedinga indlu encane njalo bathi kabasoze basuke kuleyo ndawo kuze kufezeke abakukhankaselayo. Amapholisa la abikwa eze ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano abavame ukungena ngehola lesihlanu nsuku zonke wokwazisana ngokwenzakalayo. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, amagqwetha enhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights abelokhu engakaphenduki eHarare Central Police lapho okusiwe ababotshiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yeah. Umongameli Robert Mugabe namhla uchiye amalunga ebandla lakhe ebambe owangaphansi ngemva kokutshela iziphathamandla zaleli bandla ukuthi yabalwa impi yenkululeko abafuna umnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sakhe. Akumelanga bakho uxolo, akumelanga bakhohlwe umbhuqazwe weGugurahundi. Sethula imbiko yakhe emhlanganweni we-Central Committee yaleli bandla eHarare. Umongameli Mugabe uthe inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yasungulwa ngenjongo yokunakekela abalwa impi laba, hathi ukukhetha ozathatha isikhundla sikaMugabe. UMugabe ubikwa ebethusele esithi ama-distance akuzama lokho, kodwa liyazi lani okwenzakalayo. Kwaba lokulwa, lokubulawa, ubudlwangudlwangu. Asisoze sikuvumele lokho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe i-citizenship ngemva kokuba uhulumende ethe usezakhangelisisa indlela akhetha ngayo labo abafuna ukuba ngabe Botswana. Intatheli zindaba yethu uMartin Gwenya uyalandisa.
Lokho kuza ngemva kokuba iningi lehluleke ukuthola incwadi zokubamba eBotswana ngenxa yokuthi leBotswana liqinise imithetho kulabo abafuna lezi ncwadi, kodwa amalunga edalela eParliament asanda kukhonana esithi ukuqhubeka kuncishwa abavela kwamanye amazwe amaphepha ukuthi babe ngabeBotswana kubuyisela emuva inqubela phambili kakhulu kwezomnotho. Umnumzana Samson kumamoyo olilunga ledalela eParliament uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi abavela ngaphandle bengaphiwa incwadi kakhulu abaletha ulwazi olungekho elizweni. Uqhubeke esithi amazwe afana labo Melika babone umnotho ukhula ngenxa yokuvula imincele besamukela izwalane ezivela kwamanye amazwe. Elinye ilunga ledale leParliament umzana Biki Butale uthi eleBotswana kumele licabange ukunikeza izalwane zakwamanye amazwe amaphepha okuhlala unompela eBotswana. Uthi kuyamangalisa ukuthi kungani abanye abalezimuli njalo bethethe kumbe bendele eBotswana bengaphiwa amaphepha okuhlala eBotswana. Ugatsha olubona ukungena kwabavela phandle kwelizwe luthi luzakhangelisisa kakutsha lolu daba ukuze kusetshenziswe imiklomelo ukukhetha abangaphiwa amaphepha. AbeZimbabwe linani eliphezulu belandelele India abadinga incwadi zeBotswana bakomukele lokhu.
I-point based system siyamukela kakhulu, sibona ngani ingasiza kakhulu ikakhulu thina sesibe lapha isikhathi eside kakhulu esingakhangelelanga ukubuyela ekhaya. I mean for umuntu onjengami oselapha 19 years angeke ngibe ngisafuna ukubuyela ekhaya. Mfisa nje ukuthi singasizakala ngali point based system abafuna ukuyintroduce.
Ngokunjalo unkosazana Mavis Dube uthi banenge abakade beliswa bebiselwa emuva bengaphumeleli ukuthola izithupha zeBotswana.
Udaba lokuthi uhulumende weBotswana akhangelisise ukunikeza i-citizenship kulabo abavela ngaphandle lwamukelekile kakhulu ngoba abaningi bebethena down kungela sizathu. Nxa sebekhuluma nge-point based system kungaba ngcono kakhulu.
Uhulumende yena uthi uzakhangelisisa zonke indlela angakhulisa ngayo usapho leBotswana, kodwa isithu uzakwenza lokhu ngokunanzelela iningi ikakhulu eseleminyaka lasuka eZimbabwe lizithola seliqale imuli lezizalwane zeBotswana, kodwa bekhala ngokuthi bahlala nzima ngoba bayela maphepha aqondileyo. NginguMartin Gwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweleBotswana.
Kulabahlabeleli beZimbabwe abahlala kwele South Africa abalichumi asebebumbe umanyano wabo othiwa yikwayeza music production ngenjongo yokuxhasana bathuthukisane. Okhuluma emele inhlanganiso le njalo engomunye wabaculi laba uTezani Spanda uchazisele iStudio 7 okunenge ngenhlanganiso yabo.
Inhlanganiso yethu ibizwa ke ngokuthi iKwayeza Music Productions. Siyisungule ekuqaleni kwalonyaka ke, sisunguleke singabaculi abayishumi ukuthi sihlanganise abaculi, njengoba sahlanganisa nje le nhlanganiso siyenzela ukuthi abaculi khona ukuthi ma senza ama-shows noma siperforma somewhere and then sihambe siyihlanganiso nje siyinjalo.
Kungani likubone kuqakathekile ukubana lihlangane njengabaculi?
Bone kuqakathekile kakhulu njengamaculi ke basekhaya. Sibone ukuthi abaculi njengathi siyabaningi ke asebe nomkantsho obomvu ke esinabo lana. Sasesibona ke ukuthi emculweni kahle kahle kunento ezinye, okunye akuhambi kahle in terms of masibheka ukuthengisa kahle kahle umusic wakithi awuhambi ngendlela. Sabona ke ukuthi uma wenza into uwedwa kahle kahle akuhambi kahle. Sasesibona ke ukuthi ungcono ke sihlanganise njengabaculi sibaningi, ukuthi masiya kumashows sihambe sibaningi, namasiyenza into ezithile ke into masiyenza sibaningi sabona ukuthi iyo into efanelekile. Engingathanda ke ukukugcizelela kubaculi bakithi, ngithanda ukugcizelela ukuthi basifanele sibambisaneni kakhulu kwezomculo, ngoba masibheka ke umculo wakithi izinga lawo ungathi liyehla liba phansi kakhulu. Abantu bafanele besibone nathi ukuba sinamandla noma siyakhona ukuyenza lento esiyenzayo. Kepha ke ma uyenza lento uwedwa kahle kahle kugcina ungabonakali into esiyenzayo. Bengalangazelela nabo ukuthi bangayenza like ama organization ama associations, noma ke sifise ukuthi mhlawumbe kwelinye lamalanga uthole ukuthi abanosizo basize kule kwethu kwenzayo, sikhona ukuthi nabaculi abanye bangena kule nto esiyenzayo and then iphumelele iye phambili nathi sizibone sesiqhubeka sesisiya kwelinye izinga.
Umnumzana Tedzani Spanda ngumhlabeleli njalo isikhulumeli senhlanganiso yeKwayeza Music Production. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukusilela kwemali elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abebandla lezombusazwe eleKurdistan Workers Party kweleTurkey bathi yibo abahlasele inkamba yamapholisa esigabeni seMardin esingezansi ngokuya ngempumalanga yelizwe. Kukhangelelwe abantu abangafika inkulungwane ezilitshumi lane embuthoneni womthandazo emfeni kaMnumzana Mohammed Ali, yena owayedume ngomdlalo wenqindi. Lo mbuthano ozaphunyiswa emsakazweni kamabonakude lasebulentshini be-intanethi wenzelwa eFreedom Hall eLouisville, eKentucky, lapho asungula khona umsebenzi wakhe wenqindi ngo-1916. Unkosikazi Joyce Mchuru ubekhangelelwe ngabanengi ukuthi uzakhokhela ibandla elingathatha intambo zombuso kubandla leZANU-PF kusukela ekuxotsheni kwakhe kubandla leZANU-PF wazisa ukuba uzakhokhela ibandla leZimbabwe People First. Kodwa ngemva kwenyanga ezimbalwa sekuphoselwana aqatha kuleli bandla, abanye besithi sebesuka bebuyela kubandla leZANU-PF. Kambe kungaba kusenzakalani kuleli bandla ebesiliphe abanengi ithemba? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, umnumzana Methuseli Moyo onguye oqala lingxoxo.
kubanja lethu eZimbabwe Police Force konke kuhamba kuhle okutsho ukuliqinisa ukuthi kuke kwaba lembiko kumaphepha ndaba ukuthi kulokunye okungahambi kuhle ngokubona kwethu impiko leyi singaza ke sithi ingamanga kodwa okuliqinisa kusuke kwengezwa bekulenhluthanyana ezincane sezilungisiwe ngikhuluma kunja kulahlupho konke kuyahamba kuhle ibandla liqhubekela phambili
nanto daba babangwenya ngokuzwa kakho wena ubona ungani okukhulunywa ngubaba umoyo lapha uyakuzwisisa
ngiyaqinisa ukuthi phela sebe sijabula ukuthi nxa amaqembu aphilisayo semaningi kuyakuzafaka ipressure izani ukuphile futhi guqule kodwa inkinga engilayo ngezimpingi zempf ukuthi phela anje vele abantu bakhona bonke baphuma kwizani upf abaningi bakhona abanye ngibadijajwa ku-MDC so vele ama-strains lana ezanu phezana ubudlwangudlwangu lobuqholo lobuqili kuvele kukhona abanye kuswelakale anje sesijajwa khona ujim kunaka abaqala ukungena sephumile sebebile kwizanu phevu so kuzafunika umbuzo ukuthi nxa umoya ekhulu akula nkinga endlu zihamba kuhle ngabe yakhuluma iqiniso wenzela ukuthi thina ama-analyst sincedise lathi inkulumo zethu ukuthi into zibhalansa kanjani kodwa nxa besithi khona uhamba kuhle kodwa amaphepha esithi khona kula bantu abaphumayo kulo kuxabana kula ma-disturbance khanya vele iqiniso lakhona so zilizithi kuhamba kanjani
nanto daba babamoya
ngiyakuzwa okukhulunywa ngobaba uNgwenya kodwa njengoba senzilo abantu ababili abathathu abavele besazakala vele ukuthi balohlupho nalapho abavela khona babe lohlupho bafika ebandleni sabayimukela ngohlupho lwabo lolu umuntu nxa evele elokwakhe akucatshelwayo elo hlanga lwakhe bathi isikhwehle kasintshi kukhala kwaso abanye bathunzalo yibo bona ababantu babe babili bebathathu kodwa thina kithi njengebandla akusodubo ngoba kuyonto esehlulayo hhayi bathilo bona ababili abathathu ukuthi bafuna ukubuyela lapho ababekhona kodwa hhayi zathi ngabavalelisa ukuthi babuyele ngiyamuza uNgwenya ukuthi kumele kukhulunywe iqiniso liqiniso lolelo engilikhulumayo i-politics ikakhulu nxa iphathi inkulu kunabantu abaningi eZimbabwe kula sikolo sepolitics omunye umuntu abeyifundela khonapho labantu abavela emaphathini amaningi atshiyeneyo izanu yale ayiqambayo o-MDC ozaphi mna avela kuzaphi abanye babevele bengekho kupolitics yimbiza kuyaphekwa sibe programe te kuthiwa i-inclusivity ukunxa senza ama-structure sifaka wonke umuntu khangela ukuthi abantu bavele endaweni ezitshiyeneyo sifuna bahlangane kuzeze zibandle eliqinile yikho esikwenzayo abanye ezinye bathathwa ludumo besuka lapho abasuka khona becabanga ukuthi lapho abakhona kuzafika kube njengalapho ababesuka khona bafica kunganjalo yikho bebuyela bazabuyela bodwa
nanto daba mnumzana Ngwenya uyavumelana laye yini lapho baba moya
uyabona ukuthi inkinga yakhona yokuthi phela i-politics ngama-impressions i-brand yakhona veispam i-brand entsha enjengezimpisa babefanele babe sebekwazi bona ukuthi vele ama-infiltrators ezanu phefu akhona kanti kungani ama-systems abo engafaki ipethi kuhle ukwenzela ukuthi umuntu wonke ongenayo nxa vele kuthiwakhona ilunga esiwa ngujim kunaka liyangena epartini vele hleli kwazi ukuthi i-system yekuveha kayimanga kuhle kanti esibantshi sikhangelanela ngama-elections ngo-2018 ama-candidates akhona bayebe bathethe ngabo yiwo ama-same candidates abazabengavotelwa ngabantu yabona kanti yiwo amathu abazauthi sifiyela kuzanu phefu siyohamba lama-sys abo sukuba lama-by-election so mina ngibona ngathi engxenye ama-systems ama-opposition parties kabale ama-systems kababe lama-systems akwazi ukuthi babe becenga abantu bekhipha umsobho abantu abangamanga kuhle ngoba ama-infiltration ivele ikhona kodwa njengoba bengitshile ukuthi kufanele kube leqiniso ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi nxa bevotela i-ZMPF bavotela i-ZMPF e-independent atho ama-artifacts amafufu ezanu phefu
nanto daba mnumzana moyo uyavumelana laye yini uNgwenyanga lokhu akutsho
ngiyakuzwa uNgwenya akutshoyo ukucenga akutshoyo khonokho okwenzakalayo ukucenga kwangikhona khonokho i-politics yinto esingathi thina i-voluntary umuntu uyaziyela yedwa ethi ngizojoyina akunzima loba umsona lobunjani waza kuthi emuntwini lwana hayi wona abakobana sibafuni abakobana sibafuni siyamyekela angene nxa esephakathi elandela okwakulandileyo nxa ebona kuzokuzehlula mbe zokunzima uzaphuma njengabona abaphumileyo ephume enjani ahambe i-infiltration yinto evele ihlala ikhona kupolitics ungaza kuyibalekele ikakhulu nxa ubhekane le-government ngengithi iphathe njengezanu phefu
hhayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibelwa uhlelo lwethu mnumzana Ngwenya
iqiniso ngoba esifanele sikwazi asiqonda leyamayelokhetho lelobhathekileyo ilunga ingathi qembu nxale iqembu elitsha kumbe elivele elikhona ngakube le ndlela zokucenga abukuyenzela ukuthi abantu abazabe bekhetha ukubeka babe ngama-office bearers babe ngama-candidates kumbe yi-ZIM-People Face kumbe i-MDC kumbe i-National Constituency ngababe lama-systems ayenza ukuthi kube lama-candidates ale-credibility ukwenzela ukuthi nxa abantu sibe siyavota babe beqinisa ukuthi i-brand yakhona ayisiyo-brand ezagcina sibilisi sibisibisela kwezanupf.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leZimbabwe People First, umnumzana Methuseli Moyo, bebelo Chris Gande wo Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampaba fobembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla ngikhangela ukonakala kwemigwaqo eya emaphandleni osokuphazamise kakhulu inhlelo zentuthuko. Ngilesakhamuzisa kombimba umnumzana Difa Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni babungoma.
Bayakhala abantu abaningi ngokonakala kwemigwaqo, kwenzakalani?
Isimo esikhangelane laso lapha emakhaya kunzima kakhulu, akukhethelekile ukuthi noma kungapi, but yonke indawo nje elizwe lonke leZimbabwe bakhangelane lohlupho olufanayo. Imigwaqo sekulokho yagejwa ngamanzi ngaleyo mnyaka eyadlulayo, kwabuya kwaphinda njalo kwaphinda njalo. Ayikho i-maintenance ekhona eyenzakeleyo noma etshengiselayo ukuthi mhlambe kulento engcono, njalo etshengisela ukuthi zindlela ezisetshenziswa ngabantu zinsuku zonke.
Ukonakala kwemigwaqo lokho ungathi kuphazamisa inhlelo zentuthuko ngandlela bani?
Kuyaphazamisa kakhulu babunkomo, ngoba njalo ukonakala kwemigwaqo kusho njalo ngokuthi ikufa kwalezo zimota ezihamba kuleyo mgwaqo. Kunje nje njengoba sikhuluma, eminye imigwaqo kathesi ngikhangele njengendlela esuka ePlumtree isiya kumakhulela, akusela bhasi ehamba khona. Izimota zenezi ezincane amakhumbi la abazama ukuthi bancengise khona ukuthi bathwala abantu, ukuthi bathwala abantu babahambise emadolobheni, ayahamba insukwane ezimbili ezintathu ikhumbi imota leyo iyabisisile. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba ngokuthi kunjalo umuntu uyagula ekumakhulela. Nxa egula ekumakhulela akatholi i-transport ezamthwala emhambise ePlumtree ukuthi efika kudokotela ngesikhathi sesemasinyane. Kuyenza isimo lempilo zabantu zikhinyabezeke kakhulu into eyenzakaleleyana emgoqweni. Njalo lokuthi abantu ababefisa ukwenza izinto zamabhizinisi mhlambe endaweni eziremote ezikhatshana lasemadorobheni, sekusiba nzima ukuthi ngoba bathwale izinto zabo noma bahambe baye kuyiza amabhizinisi endaweni ezikhatshana, ngoba uzakhangelana le ndleko yepetroli, uzakhangelana lendleko yokufa kwemota, uzakhangelana lendleko yokudileya isikhathi. Andubana ucabange ukuthi mhlambe kube khona into oyithola kulelo business lakho. Nxa ngibala lezo zinto ezine already, sekukupha iloss, sekusipha umuntu inhliziyo ukuthi angasafisi ukuthi ahambe ayekwenza lutho kulezo zindawo ezingathi zingaphandle kwamadolobha.
Ibhoda yeMayitengwe Dube yakhiwe eminyakeni esanda kwedlula, kodwa ungakhangela umgwaqo osuka ePlumtree usiyangena kwele Botswana ngalungcele, wonakele umgwaqo akuhambeki.
Ngiphe nje umzekeliso kule ndawo, nxa usuka eBhoda eMayitengwe ungakajoyini i-main road, kule strip eziyabout 2 kilometers, i-strip lesena sayibhotshwa ngamabhasi, akusahambeki. Behluleka nje kona ukuthi bayegreta that little strip sensale sincane kuphela. Izimota ezingena eBhoda eMayitengwe laphana ziningi kakhulu, njalo imali eziyenzayo mina ngidinga ngizibuza ukuthi kathi sekuloko kwahlatshelwa kodwa i-devolution of power, i-devolution of power yakhona kathi isebenzani, ngoba imali eyenziwa kule mngcwele le efana leMayitengwe ayikho ngisho lento yodwa ebonisayo ukuthi kule Bhoda ikhona lapha leMayitengwe.
Nxa sikhangela amakliniki, izikolo, izibhedlela zemaphandleni, kulobubelo na kumbe lakho konakele njengemigwaqo?
Yonke into elizweni lakithi kuyehla konke kuye phansi emgodini. Ngendlela okwehla ngakhona kusemgodini, akukho okuyinto okutshengiselayo ukuthi kule progress noma kulento entsha eyenzakalayo. Isikolo mhlambe nxa kube leyinhlanhla wathola ukuthi isikolo sipendiwe, kuyabe kukuthi i-committee yakuleyo ndawo yegcina isihlanganisa izimali ukuthi bayenze ama-projects bezame ukuvuselela indawo zakibo.
Ah, kuphosela ukugcina Dube.
Kubaphathi bakithi ngisho kusuka from kuma-councillors kusiya kuma-MPs kusiya kumongameli welizwe, sicela ukuthi abantu bakithi asisebenzeleni indawo zakithi okwesiqiniso. Sike siyekele ukuthi nxa sithi sisebenzele indawo zakithi sigcobisane udaka emehlweni, sicelana kutshelwa abantu ukuthi akuyasetshenzela endaweni zakithi, njalo kulethwa i-development endaweni zakithi kungela ngitsho lento eyodwa eyenzakalayo. Ibhoda eMayitengwe nasiyana sakhe saphoyiswa kodwa i-40,000 iphumile, ngitsho lakathesi akula nto etshengiselayo ukuthi ibhoda eMayitengwe ukuthi kule development eyenzakalayo. Izinto zonke aziqhutshwe elizweni ngendlela efanelekileyo ukwenzela ukuthi le dignity yethu thina nxa singabantu beZimbabwe singathi nxa sihamba kwezinye indawo uthi mina ngumuntu ezimbabwe utholukuthi ungumuntu ongathi ulahlekile kuyinto ebuhlungu kakhulu njana baba unkomo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Dube siyabonga
Siyabonga baba unkomo ngibonge njalo lakubo bonke abalaleli bestudio 7 ngibonge njalo labo bonke abantu engangihlala ngihamba ngihlangana labo besitsho bebonga lokuthi bayasilalela istudio 7 njalo kuqhubeke kunjalo beletha inhlelo eziliqiniso ebantwini bakithi bomphakathi ngiyabonga baba
belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxale sakhamuzisa kombimba umnumzana Difa Dube Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki eza
Namlela mshweshwe
Namlela nampa bafowe mbula
Kweze midlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu lamajaha aleminyaka engaphansi kwamachuma amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uMandla Mpofu uthi ulethemba lokuthi leli qembu lizanqoba ele Cameroon ngesonto emdlalweni ozadlalelwa khona le kwele Cameroon kubika uJoseph Njanji
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leCameroon ukuze lidlulele phambili kumncintiswano wokudinga amaqembu azaphatheka kumncintiswano weAfrica Under 20 Cup of Nations owazaqhutshelwa elizweni leZambia ngomnyaka ozayo. Abafana beZimbabwe behluleka ukusebenzisa ithuba lokudlala besekhaya emavikini adluleyo. Umdlalo wehlandlela kuqala waphela zingutshiki lobhanqa kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni. Ukuze bedlulele kusigaba esilandelayo lapho abazabe bezadlala khona leqembu elimela ilizwe leLibya. Abafana beZimbabwe kumele benqobe bedlala bengekho ekhaya njalo umqeqeqeshi wabo uMandla Mpofu uthi bazimisele ukunqoba khona le Cameroon.
Igame le bayimelele yakubona ngedlabuzana abalalo ngani ngoba amankazana lawo lahambile eCameroon abuya abuya kuhle abafana amanda 23 lawa bahambile lapho aphenduka le something so lawo bakhangela ukuthi hayi kanti thina ke ungani kule kuyimotivation okunjalo
Emdlalweni wokuqala uMpofu bengumsekeli kaJairo Stapira njalo uzibambe esidukwini ngemva kokuba uTapira esethole umsebenzi elizweni leSouth Africa lapho azabe eqeqesha khona iqembu leBlack Leopards. Ngemva komdlalo wehlandlela kuqala uTapira ukhonone ngamalungiselelo abengahambi kuhle kodwa uMpofu futhi yonke into isihlangene njalo amalungiselelo ahamba kuhle kathesi.
Konke kuqale kahle ende zonke izinto zihamba ngohlelo kungani kulokuyi improvement okuyimpumelelo okukhona in terms of organization and abafana bonke abasebenzile babuyile and hayi ikhangani kuzahamba kuhle
iqembu lamaYoung Warriors likhangelelwe ukuphakama kusasa ngolwesine ebusuku njalo lizadlula ngaseNairobi eKenya lingakadluleli kwele Cameroon kusenjalo iqembu lamaWarriors lilubhekise kwele Namibia Ukuyaphatheka kumncintiswano walonyaka wenkezo yeCOSAFA Castle Cup ozaqala ngempela viki ebuyayo. Abafana bakaKalisto Basua bakusibaya sikaGroup A ndawonye leSwaziland, iSeychelles kanye leMadagascar njalo bazadlala leqembu leSwaziland emdlalweni wabo wokuqala ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi sisavuma ukuba nasiqhubeke sisonke izihlobo esithandekayo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshwa abanye babaphatheke emkhankasweni wokuhlala lokulala e-Africa Unity Square eHarare besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana sezilethemba lokuthi sezizaqala ukuphiwa incwadi zokuba izizalwane zakulelo lizwe i-citizenship. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo ngelitshiya kuhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lilale.